Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyibona research le ekhitshwe iAfrobarometer. But thine to internal researchers like I ibonisa ukuthi izami PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni lolo luzayo.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso yeAfrobarometer luveza ukuba ibandla lezanu PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, izanu PF iyatshengisa ukubana ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba ke yemkhankaso wethu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi baqhubekela phambili ngemikhankaso yokhetho oluzayo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Business Summit ngesikhathi ele-China lisenza imihlangano efanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer eZimbabwe luveza ukuba ibandla leZANU-PF linganqoba kukhetho lukamongameli. Luveza njalo ukuba abantu abaningi eZimbabwe bakhuluma ngesimo esibi somnotho welizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu olwenziwa inhlanganiso ye-Institute of Mass Public Opinion eZimbabwe luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% bangavotela ibandla leZANU-PF kukhetho lukamongameli ukuthi abafika phose okungamachumi amathathu ekhulwini 27% ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kule mpumela phose efanayo yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ukuphenyo lolu, abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% kabavezanga ukuba bazavotela ibandla liphi kukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga edayela ephalamende. Omunye walabo abenze uphenyo lolu, unkosikazi Simangele Nyede, uchasisa ngalokho abakutholileyo.
And if presidential elections be held the day after, ZANU-PF will attract 35%.
Nxa ukhetho lungenziwa, iZANU-PF ingathola i-35% nxa kuqathaniswa le-27% engatholwa yi-CCC. Kukhetho lwama-parliamentary, iZANU ingathola 35%, kuthi i-CCC ithole 26%.
Umnumzana Mabuto Moyo webandla leZANU-PF uthi uphenyo lwe-Afrobarometer luyitshaye ekhaleni.
Ngiyayibona i-research le ekhitshwe i-Afrobarometer, but thine to internal researchers like hayi ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni lolo luzayo. So mhla ka 23 Ncwabakazi yikho lapha okuza vela khona ukuthi into engiyikhulumayo into ekhona, into ephilayo.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizasebenzisa uphenyo lolu ngesikhathi likhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka.
I-research ye-Afrobarometer survey iyatshengisa sobala ukubana ke abantu beZimbabwe iZANU-PF kasayifuni. Wonke umuntu ukhathele ngeZANU-PF, akula mgwaqo, imali elizweni kayithengi, abantu abalamsebenzi akula kudla isitolo, impilo inzima. Abantu bonke bakhangelele kubana kube le nguquko. Inguquko ke elidwa ngu-advocate Nelson Chamisa kuyavezakala njalo kusurvey ukubana ke abantu beZimbabwe bakhangelele ukubana kukhetho lolu bephume ngobunengi.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi bayayihlonipha impumela yophenyo lolu.
Kodwa okusiphazamise kakhulu yilona lolu daba lokuthi sehluleke ukufaka ama-candidates endaweni eziningi kakhulu. Mhlawumbe kuyikho kwenza ukuthi nje i-Afrobarometer ingakhulumi lathi lokukhuluma langathi. Kodwa hhayi, ibandla le-MDC abantu abakhona bazalungisisa lawo maphutha.
Ingcwethi kwezombusazo umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi uphenyo lolu lutshengisa ukuba awukaveli kahle ozanqoba ukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu abangakhuluma abangafihla ukuthi bavotela ubani ngabantu beopposition besesaba umuntu ointerviewa ukuthi ngxe ngabe engumuntu westate kumbe ngabe yi-CIO. So ebantwini abaningi bona abathi abafihlile ukuthi bavotela ubani kulabantu beopposition bona ba.
Unye njalo okuphume kuphenyo lolu yikuthi abantu abayisikhombisa phakathi kwabalitshumi bathi bazavota ukhetho oluzayo abafika isilinganiso sokungamatshumi ayisishiyagalombili lanhlanu ekhulwini 85% bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela kwezomnotho. Ngimelethito 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inkokheli yamapholisa ithi kumele amabandla aphikisayo avunyelwe ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo, hathi ukuvinjwa sonke isikhathi ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe. Umbiko lo ulandela ukuvinjwa kwemihlangano yebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ngamapholisa labacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF eMaswingo, eMashonaland Central lezinye izabelo. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kulencwadi elotshwe ngomkhulu wamapholisa obona ngezokhetho u-Commander of Elections u-Commissioner Ndofandayedza Jabon obhalela amapholisa alezikhundla eziphezulu esithi akumelanga bavimbe imihlangano yamabandla aphikisayo ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe elizeqhuba ukhetho mhlaka 23 Ncwabakazi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi leyo ncwadi akumelanga ibalwe nguZulu ngoba ibisezandleni zenkokheli yamapholisa.
Kodwa incwadi le ibona ku-social media incwadi le ikade ifanele ukuthi ihambe kuma-police commanders kuphela, not kuZulu kumbe ithathele zendaba. So umuntu ofake imeseji leyi siyamdinga kathesi njalo singamthola sizamjezisa. Njalo thina njenge-Zimbabwe Republic Police sihlala sikhuluma la ma-commanders sisebenzisa amamemo lawa for internal communication, not for public communication.
Ababona okwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba amanye amapholisa afisa ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Amapholisa asanda kuvimba imihlangano yembalwa yebandla le-TCC egoqela okumele wenziwe eBhindura izolo okusungula okusemthethweni umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC, uthi baqhubela phambili ngomkhankaso wabo loba bevinjwa ngamapholisa.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU-PF iyatshengisa ukubana ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba ke yomkhankaso wethu. Ikubona bethuma amapholisa bezama ukulimaza abantu lokwethusela abantu, kodwa siyaqhubekela phambili. Yikho libona izolo ke besisendaweni yonke, ilizwe lonke ke ama-MP ethu lamakhansela beqhubeka ngomkhankaso. Emalangeni azayo sabe sisemiklans sisebenza, ama-relati akontinue aqhubeka. Asoze samiswa iZANU-PF ngoba iZANU-PF yikompetitor layo njengathi angeza ke yasimisa kubana siqhubekele phambili ngekampeni yethu.
Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa avimba imihlangano yamanye amabandla aphikisayo.
Ngiyamangala ngasokuthi ama-reliable apholisi isebenze sithini, akumelanga kube njalo, akukho emthethweni lokhu ukuthi uvala ama-reliable abantu. Kanti kumele kubuse inhlanganiso eyodwa yini kuphelele izweni lapho. Phela ukuvala amarali kutshengisela ukuthi kuvalelwa amanye amaphathi phandle ukuthi singasasebenzi. Thina njengezalako lokhu siyakukhondema kakhulu okwenzakalayo lokhu.
Umnumzana Mqondisi Moyo omkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uthi akumangaliso okwenziwa ngamapholisa.
Kuyinto embi kakhulu, sikubonile lathi izikhathi eziningi njengeMthwakazi Republic Party amapholisa besimisa besiyalela ukusiklia amarali ethu ama-elections lawa asoze be free and fair ngoba iZANU-PF isebenzisana leZimbabwe Republic Police bayavimbela amabandla aphikisayo ukuthi benze amarali.
Ibandla leZANU-PF lilandula ukuthi lisebenzana amapholisa ekuvimbeni imihlangano ye-TCC. Umnumzana Tafazwa Mugwadi umqondisi wezemibiko kubandla elibusayo.
iZANU-PF ikholelwa ukhetho oluhamba ngendlela, ngakho ke wonke amabandla epolitics kubalisela azimele wodwa akhululekile ukwenza imikhankaso yabo.
kodwa kumele belandele imithetho yakhona. Besebenza belandela izinqumo zogwalo lemithetho ezikhokhelwa yiZimbabwe Republic Police. Asiboni thina njengeZANU-PF ukuthi singenani. Esigodlweni seZANU-PF asila sigodlo seZimbabwe Republic Police.
UZulu ulinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi imihlangano ezabizwa ngamabandla aphikisayo kusukela namhlanje izaphathwa njani ngamapholisa. Himele Studio 7, igama namungeza Jesus Banda.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Business Summit uzaqhutshelwa kwele eBotswana kusukela kusasa ngakusiyafika ngolwesihlanu. Abaqoqa umhlangano lo bathumezele abezindaba umbiko othi bakhangele ukuba umhlangano lo uza kungenwa iziphathamandla zakwele Melika, inkokheli yezwekazi le-Afrika, osomabhizimusi abadabuka endaweni ezijiyeneyo labanye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleChina namhlanje liqhube umhlangano walo omkhulu lenkokheli yezwekazi le-Afrika egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umhlangano lo kade uqhutshelwa ebulenjini be-internet. Kwenzekala nikuzwekazi le-Afrika okanya lithakazelelwa ngamazwe empumalanga lawentshonalanga. Uze sixoxe ngodaba lolu sixhume umnumzana Angus John Sbanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies.
Izwekazi le-Afrika once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa ngamazwe lawa wonke. Thina besibeyile futhi umhlangano kade silawo owama-carbon credits e-climate change e-Victoria Falls. Belekhona futhi abantu bona laba bamazwe wonke, bona lawo wonke besitampida ukuthi bonke belwisana lokuthi bonke basidonsele ekhoneni labo. America la esiphina njaningi ngapha sizanibeka imali ze-climate change, i-China la esisho njalo, i-Russia la esisho njalo. I-Africa yiyo kathesi esisethi kusenta or i-global local development ngenxa yokuthi silawo sinama-natural resources abawafunayo ukuze baphithilise amazwe abo ngoba bayakhompyutha kathesi bakumsemncintiswaneni. So umuntu ozaba khona i-control i-Africa uzaba esephambili aninti abanye ekudivelopheni izikhali ngoba le technology ngokulethesinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani kukho konke lokho?
Izwekazi le-Africa-ke ngokungeshwa sithola abakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bayahamba bafayine ama-contract bathole ama-$2 abanamusha bathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kususela kwi-UN ku-United Nations kusiya phansi. Kuthatha ukuthi ngabe i-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye balanzelele ukuthi i-Africa kathesi wonke umuntu uyangifana lentombi ishelwa ngamajaha wonke. E-Africa izigqaje ibisisiba ibekwazi what it's worth. Kade abakhokheli bethu bavuma noba yini bangaphiwa inokuzimazela okuncane babe sebevuma basayine kuphela. Yikho sibohlupho khona sithinga ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziwa how much they are worth as i-Africa babe sebesima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa nayo ithi take advantage of the current situation ithuthukiselayo.
Kukho konke lokhu abantu banga
inkinga ikhona apha sekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beselemuva. Yikho ngikutsho khona ukuthi inkinga i-Africa ibuleadership abantu babe besele abantu bengazi lutho. Kanti bengikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazele ukuthi kuyini khonoko nxani labasakazi singasabuyanga lakhuluma lathi sesesinolwazi ngijana siyafundisa abantu abantu babengakwazi sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu besibesala bengazi lutho abakhokheli lawo aqhubeka besona i-Africa ezoziye ndawo.
Umnumzana Angus John Sbanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende namhla unike ibandla leZANU-PF le-MDCT imali efika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. uzihambe kutshele iphephandaba le-Herald ukuba phakathi kwemali le elezanu PF lithole imali efika $700 million ngoba yilo elilamalunga amaningi edalela ephalamende. Imali le ngesikhathi esisuka kuzibandlela kusiya kumpalakazi lonyaka. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika wethekelela amazwe akwezikazi le-Europe lapho akhuthaza khona inkokheli yamazwe la ukuba asekele ngamandla ele-Ukraine eselesi sikhathi eside lisihlaselwa ngele-Russia. Umkhokheli wakwele Iran umnumzana Ibrahim Raisi ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe ambalwa ekuzwekazi le-Afrika kusukela kusasa. Ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Kenya, Uganda lakwele Zimbabwe. Akuvamanga ukuba inkokheli yakwele Iran yethekelele kuzwekazi le-Afrika. Abantu abalombala wejwabu elimabalabala okubizwa ngesilungu ukuthi yivitiligo bathi kukhanya ingani kuyasaziwa kakhulu ngoZulu isimo lesi esihlupha njalo ingcwethi ezibona ngezempilakahle. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osakhulayo uChristine Majikavira odabuka yekhwekhwe enkabazwe ngomunye wabalesimo lesi.
Imagine it, 7 years. At 7 years you are a child, you don't register much.
Ukucabanga nje usaseleminyaka engu-7 uyabe usaseyingane awazi lutho ngokwenzakalayo, kodwa ngase ngivuthiwe engqondweni yesikhathi ngileminyaka engu-7. Kwakunzima. Unkosikazi Amantha Rudo Nyamukondiwa laye olesimo lesi uthi kazange abandlululwe ebukhweni bakhe. Uselengane ezimbili ezingela vitiligo.
Stress and depression are real things. Suicide is a real thing, guys. I thought about it. I did.
Ukuhlukumezeka kwasengqondweni kuyinto yangempela. Ukuzibulala kuyinto yangempela zihlobo. Ngacabanga ngakho, kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba akusahambanga ngaleyo ndlela. Baningi abantu eZimbabwe abalolwazi olungatsholutho ngesimo sejwabu elimabalabala. Umnumzana Bongani Moyo ohlala eHarare uthi kulabanye abantu abacabangela ukuba isimo lesi senziwa yibuthakathi. Uthi lokhu yikucabangela nje okungagxilanga ezifundweni zesayensi.
Ngiyakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngayo ukuthi into ekhona umuntu uyahlaselwa ngayo. Abantu ngabe ngabakwazi besebefundiswe ngayo le condition, so ngenza ukuthi bangabandluli labo abalayo le vitiligo.
Ukhuthaza ingcwethi ezicubungula ezempilakahle umoyo ukuba ziqhube imikhankaso yokutshela uZulu okuqondileyo ngevitiligo.
Bayaziswe ngayo kakhulu ukwenzela ukuthi kungabi lokubandlulula labo abangaba lelesi simo abatholakala behlaselwa ngaso lesi simo.
Unkosikazi Siphiwe Simango wakobulawayo uyakusekela lokhu.
Kuyafanana lathi skin sethu sona leso ngathola obomvu kulami, mina sokumele ngigqoke ukuthi ngizivale ngoba singafanani lesi abanye. So abakwamukele benje ngoba benjalo, ngoba hey lokho kungabali masa kakhulu.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mwatseruka Mulutu uxwayisa uZulu ukuba azinakekele sonke isikhathi ngoba isimo lesi silakho ukudalwa yikutshisa kwelanga.
But people also have to remember that it's not just the sun when it's sunny, but also on a cloudy day.
Abantu kufanele bakhumbule ukuthi akusilanga kuphela uma libalele. Imisebe ye-UV ephuma esibhakabhakeni kuyiyona eyingozi ejwabini labantu. Lesi simo kuthiwa sithinta isilinganiso esisodwa kusiya kwezimbili ekhulwini, 1-2% sabantu emhlabeni wonke jikelele. Isimo lesi sandise ukuziveza kwabatsha abaleminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amabili lane, 20-24 years. Abezempila kahle bathi singaziveza yiloba yisiphi isikhathi empilweni yomuntu. Ingcwethi lezi zithi isimo lesi singabangelwa izinto eziningi ezigoqela ufuzo kanye lezici zemvelo. Zithi njalo sekuke kwethulwa imibono ehlukeneyo ezama ukuchaza ukuphazanyiswa kwama-cells alungisa umbala wejwabu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izizalwana zeVictoria Falls eziphila ngokudobha okulahliweyo zithengisela abakumsebenzi ye-recycling zikhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso ngesikhathi isimo somnotho wakuleli siqhubeka sisiba lukhuni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Loba nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungela mpumulo, zithi inzuzo eziyithola emasuwe dam site kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi iningi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu yamadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe oseleminyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo, uthi wazithola esesimeni lesi yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7 kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Adinga umsebenzi ngawuswela, yinto angenza ukuthi ngiwele khona labantu besihlala zenze yena le imali esikhuluma ngayo lowo usebenzisa ukuthi siba namagambosi emaglovisi.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi wokudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula, okwabo yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi, sitolo imali yalapha isitolo sezofika uthenga nje uzithengele ukuthi 10 kg lokuyimpuphu. Kakhulu nje wesitshebo lesiningi nje olizibonela nakukhansi uyalahla ukudla kwamazambi. Lokho kuyinto esithathelwa amazambini lesi. Zobe zigcwele imoto ekhansi afika zalahlelwa lapha. Angikhe imumi cream donut konke ida wathi vele kuningi amazambane bathi badobhe badobha abantu. Yizinto isitshebo zenezi. Nasiyane samzi lapha endlini impuphu ikhona ngathenga amalanga lana ngithengisa amagabha nanto yabona amabhodlela ngiyathengisa kade ezimbili imali nakwazi ngiyathola mali.
Omunye njalo odobha wokuchiyeneyo endaweni le ngomnumzana Jabulani Ndebele osale minyaka phose engamachumi amabili ekulindawo. Uthikala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sobumpofu obulapha. Uthi akwenelisayo yikunakekela abantu bakhe abane lomkakhe.
Hayi, impilo inzima le. Impilo inzima isebenzi asiyiboni. Umsebenzi uthengiswa. Kusebenza bawuthenge ngemali. Yikho ikweza sihle sizoyidinga ngayo. Xa ngadobha imali kwabahamba ngiyothenga umsebenzi esebenzi, manje angiyitholi imali yangona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi useleminyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kalalutho oluveza lokhu. Laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ikuncengisa khona okokuzimali okuncane okusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo sehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi umanxa singalethelwa kumbe imitshina lathi sibe sizigayela khonapha izinto zethu. Izinto singasathengiseli abantu abavele eHarare, mhlawumbe lathi sithengisele khonapha izinto zethu because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho kwizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asevame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShingirayi Makhunze owaqala lomsebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala laye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblemi ngama-gloves, isicathulo, cloth and the water, amanzi. Silamanzi lapho esisebenzela kuyo, sidinga amanzi katshana.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sile sifisa ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezimstathu kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kwele Zimbabwe kalela msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo
ye Masuwe dam site ngezinga eliphezulu eliza kwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo yokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngese Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 nesakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana lokunye.
Mina engikhulumayo nguMandlovu, ngiseBaby Bridge ezizani. Ngicela ukubingelela umakhelwane bami bonke yibo engiqala ngabo ngoba yibo abangani bami. Ngisithi maka uNkulunkulu aligcine umakhelwane bami. Bese ngiphenduka emzini wami ngizobingelela umyeni wami, ngibingelele abantwabami uLindo uDlendlovu noShelly Thando. Ngithi uNkulunkulu makangigcinele lina likhulelize likhokhoke bantwabami. Ngikade ibhasi ngiqonde eManama eGwanda lapho engithola khona izihlobo zami le ntombi ezala mina engumandlovu Dudla Nanini. Hhayi, khula uzukhokhoze intombi yakithi. Bese ngithi ngizobingelela abazukulu lwakhe uRefilwe Ndlovu noShepherd Ndlovu noThabo Dube. Hayi, khulani bantu abami lize likhokhobe lize lidlulise iminyaka leyo elibona ugogo ekiyo ngalesi sikhathi. Bese ngizobingelela ubhuti wami onguNqabutho Ndlovu kanye nabantu abakhe Clarity Ndlovu, uDignity Ndlovu, uPhindile Ndlovu. Bese ngizobingelela isidudla sami, ngiyakuthanda isidudla sami, ngakukhetha phakathi kwawo wonke amalubo omhlaba. Ngibuyake kuzube lesinyayi umuzi wami lo. Ngiyabonga Studio 7.
Yelo-ke umlaleli weStudio 7 la unxwafusa ukuthi usithumezele umlayezo wakho, sithumele kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Enye njalo +1 202 394 4872. Ngiphinde njalo +1 202 394 4872. Ye, kunjalo ke namhlanje kunapha ke kuhlelo lokubengelelana. Ye, Life Talk namhla sixoxa ngokuxokozela kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Abakwebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaqhubekela phambili ngemikhankaso yabo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Summit kwele Botswana. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisa ngenjabulo, ngumthembo ozithembayo, Gibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara muri yeZimbabwe.